izekhi kuhlelo lelo lwenzayo luqondile luhambelana lokho kusemthethweni lathi besizama ukuthi sikhankase ukuthi abantu they can check amabizo awo ku-voters roll without necessarily going to e-polling station. Ukwanisa uku-checka nxa usebenzisa i-Econet, ukwanisa uku-checka njalo nxa usebenzisa i-Net1 at the comfort of your home. It's cheap, sibile awubhatali lutho ukuthi u-check ukuthi ubhalisile ukuvota. Kukhona okwe-Econet, kukhona okwe-Net1. So bezama ukuthi sikhankase sincedise abantu ukuthi bangakwanisa ukuthi ba-checke amabizo awo ku-voters roll njalo bebona ukuthi amabizo abasakhona yini kuma-polling station la akhona. Nje ekhaya vote kuzabe lama-agents singathi ngama-observers abe participate kuma-by-elections wona la akhona as a way for us to also see and monitor ukuthi kungabe kuhamba njani kuma-by-elections ikakhulu la koBulawayo.
Vale ntshunkuntshu yokuyavota ngomgqibelo yini abantu?
Hayi, intshunkuntshu yakhona ikakhulu koBulawayo lapha sike saba le-road show on Saturday. Siphathene le-ERC Electoral Resource Center. I-message ibiyukuthi go out and vote. Ukuthi wabhalisa ukuvota sirole kodwa go out and vote. Akula madlabuzane ade siwa-expecta ebantwini. So khona sizabona nje lathi ukuthi nxa njengoba imisuku solusondele kangaka ukuthi kungaphumani kulelo khetho, i-turnout izaba njani. Lathi kuzasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi singenza njani kusiya phambili.
Iyakucacisa izekhi ukuthi abantu ababhalisele ukuvota kuhlelo lolo lusanda kugqitshwa oluzaqala njalo ngenyanga ezayo kuhlandla lesibili, ithi kabasoze bavunyelwe ukuvota kuma-by-elections bebebhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Yinto ebivele isaziwa leyo, kodwa bebekuzisisa yini khonoko abantu nxa likhulumisana labo lapho elibhoda khona?
Lathi njengama-voter educators besibaqonqosela abantu ukuthi babhalise ukuvota, kodwa sibazisa njalo ukuthi abangeke bephatheke ehlelweni lwelu ole-by-election ngoba i-voters roll yakhona siyivaliwe already. So abantu bebebhalisa sibili besazi ukuthi babhalisela u-2023. Yebo abantu ba-share information etshiyeneyo, abanye batshela ukuthi sembhalise ukuvota sozihamba ngevota, and vele sikukhangelele sibili ukuthi kulabanye abazafika besithi bafuna ukuvota bethola amabizo abo engekho ku-voters roll yayo ikhona. Njalo izekhi izaposta i-voters roll kuma-constituencies wona la ama-by-elections ayenzala khona. Kuzaba lula for us ukuthi si-observe, sinanzelele ukuthi i-turnout ibinjani, njalo sikontinua sikhankasa siya phambili.
Kuke kwaphuma imbiko izolo ebisithi abamabandla aphikisayo batshelwe yizekhi ukuthi ama-polling agency abo kukhetho lwangomgqibelo kakumelanga abe lamafoni kumbe abe lamapheni lokunye nje okuvama ukusetshenziswa ngama-polling agents. Izeki ilandule leyo mbiko ithi kayiqondanga, kodwa uthini ngayo?
I-polling agent should have access to ifoni yakhe, abe le access to torch, pen and paper, ngoba there's a lot of things ezenzakalayo ku-polling station. Ku-polling station siyathi sivulwa, you need to record ama number of ballots, kumele ubhale phansi, either ubhale efonini kumbe ubhale ephepheni, kube lalapho la urekhoda khona njengo-polling agent. Then kuzothi khona nxa seliqedile lapha selibala kasho ukuthi ama-ballot asebenziswe ngangaka, aspoiled ngangaka, should be recording that is the purpose. So that ukuthi wena lowo polling agent, i-institution kumbe umuntu kumbe i-political party ayirepresentayo should be able to verify i-information yona leyana. That's the role ye-polling agent. Manje nxa bengela phone, bengela torch, bengela pen, bengelani, kutsho ukuthi phela abalancedo, because you can't, angeke ukreme ama-numbers kumbe ama-figures wona lana abekhona. Even simple ama-numbers okuthi ama-ballot papers mangaka, avotiweyo angaka, nxa selikholatha i-information yakhona seliqedile. Kuqakathekile ukuthi ama-polling agents abe lama-cellphone abo bekwanise labo ukuthi information beyi-consolidate kuhle.